soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 25 Mfumfu 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende umanyano bayazikhohliswa ngoba kasoze akuvume lokho. Aba mabhizimusi amancane bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula i-budget yomnyaka ozayo ka-2019. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje ukhuthaze osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe esithi kulamathuba amaningi. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano bayazikhohlisa ngoba kasoze akuvume lokhu. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni wedale lezanu PF Central Committee lamhlanje eHarare. Amazwi akhe la aza ngemva kokuba umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ekhuthaze ukubunjwa kukahulumende ozaphatha intambo kwesikhatshana i-transitional government ngoba esithi okaMnangagwa usehlulekile ukulungisisa umnotho. Umnangagwa wengeze wathi uhulumende usebenza gadalala emzameni yokulungisisa ukusilela kwempahla emqoka empilweni kaZulu. Uthi njalo uzaqhubeka elwisana lenkohlakalo kanye labo somabhizimusi abangabahuquluzi benotho. Umnangagwa uthi njalo bonke abasakhulayo bezanu PF ababhadalwa nguhulumende lanxa kungela msebenzi abewenzayo abaziwa ngokuthi ngama ghost workers ngesilungu bazasuswa kuluhlu lwezisebenzi zikahulumende ngokuphangisa. Kolunye njalo udaba idale lezanu PF Politburo lalile lamhla ukuvumela abaxotshwa kuzanu PF nyakenye abathi uMnumzana Kudzai Chipanga loMnumzana Innocent Amandise ukuthi babuyele kulelo bandla. Kodwa livumile unkosikazi Anastasia Ndlovu. Bonke laba baxotshwa besetheswa icala lokudlelana lecele le-G40. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana wambuza ukuthi uthini ngamazwi kamongameli Mnangagwa phezu kodaba lukahulumende womanyano kumbe i-transitional authority.
Izizalwane zeZimbabwe labo mhlaba akade beliphuphu lokuthi mhlawumbe sesithole umkhululi kubaba uMnangagwa. Bazazibonela bazizwele ngezabindleko ukuthi hayi ubaba uMnangagwa katshintshanga lokho ekhona phana ekhona eyinkokheli ye-faction. Nabafuna ukwakhila izwe, abafuna ukukhulula amaZimbabwe kabaqhuke ngomsebenzi wabo. Lo inkokheli ye-faction uzahlale njalo akutshintshanga.
Abantu abaningi bebekhangelela ukuthi mhlawumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa locha Misa kudingwe isisombululo kudaba lomnotho oqhubeka uchabalala. Ngamanye amazwi sesingathi sokuphelile lokho akusoze kube lesisombululo esizavela kwabezombusazwe lapha.
Kucacile baba ukuthi irevolution yayikho inkululeko ayikasuki njalo izithembiso lamaphupho amaningi la kade khona ukuthi mhlawumbe utshintsho lomahluko sofikile ezweni konke lokhana kusokuyize kutho ukuthi bona abaphikisayo labanye abaphakathi khona ngala abalezifiso zokubona ilizwe elitsha elabantu abatsha abalenkululeko entsha elahlukileyo kulalele esalaphelwa ngumkazi kufanele baqale phansi badephe umgodi basebenze ukuthi lelo lizwe libuye loba bese sicabangela ukuthi mhlawumbe ngazalala kukhanya ngani usele sikhulumele ngowakho umlomo akekho lapho.
Isisombululo ke sokumele sisikhangelele kuye uhulumende weZANU-PF.
Into yakhona singaphezu ngoba uhulumende sithi ngweZANU-PF kasola uhulumende weZANU-PF uhulumende wohlangothi lweZANU-PF i-factions. Kungakho amaZimbabwe ke kuwonke amabandla aphikisayo nalona oluhlangothi olubusayo labakwabanye kwezindawo kumele bahlanganise amakhanda baqoba amakhanda engqondo babonisane imibono yokuthi kathi leli lizwe lingasuselwa phansi kanjani lakhe kanjani. Akula maqhawe, akula ma-nation builders afana nabonkomo afana nabo abanye abadlulayo bakuleli lizwe ababegenjiwe ukuthi bangabuthanisa ilizwe. Ubaba uMnyangagwa nje inkokheli yokunguhlangothinyana okuncane. IZimbabwe kumele iqale phansi ukwakhiwa kusekude phambili.
Alo-ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Unobhala ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Ndabaningi Nick Mangwana kanye lezinye iziphathamandla zamankampani aphansi kogatsha lwakhe anjengeZimbabwe Broadcasting Corporation leTransmedia batshelwe ukuba baphenduke edale lePhalamende ngeviki ezayo ngemva kokwehluleka ukuchasisa ukusetshenziswa kwemali kumankampani la. Lokhu kuphuma emhlanganweni wekomiti ebona ngokwethulwa kwembiko edale lePhalamende labogatsha lukahulumende. Amalunga ekomiti le aveze ukungajabuli kwabo ukuthi abaqondisi bamankampani afana laye New Zealand Transmedia, Zimbabwe Film School, Broadcasting Authority of Zimbabwe, Transmedia lamanye abazange babuye lengwalo eziveza ukuthi asebenza njani la mankampani.
Studio 7 esakaza eZimbabwe libiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ava amabhizimusi amancane laphakathi beZimbabwe bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho esethula uluhlu lwendleko zakhe zomnyaka ozayo iNational Budget ngenyanga ezayo. Bathi bafisa uhulumende abazise ngezikwelede alazo ukuze venelise ukuqhelisa amabhizimusi abo. UGibson Bebe usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kulandela ukuvala kwenengi lamankampani amakhulu lokusilela kwemisebenzi elizweni, inengi babantu selisungule amabhizimusi alo amancinyane lidinga indlela yokuziphilisa, kodwa inengi lalawo mabhizimusi limadolo nzima ngokusilela kwemali elizweni. Ugatsha lukahulumende olubona ngokukweledisa imali amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi olwe-CME DCO lukhanya lukhulelwa ikwanda kwalawo mabhizimusi osokulethe inengi lezinini zamabhizimusi amancane likhuthaza uhulumende ukuthi angezele imali esikhwameni salolu gatsha. Uhulumende uthi inani lamabhizimusi asakhulayo selidlula amashumi ayisikhombisa kukhulu elilodwa 70% amabhizimusi wonke elizweni. Othengisa impahla endlini efana nezitulo kanye nemibheda edolobheni leHarare umnumzana Mantu Magagula uthi iningi labo lithola imisebenzi eminingi.
Udosi lalo thina ukuthi yabona amabhizinisi amancane anjengawethu lawo asakhulayo indaba zemali asilamali yokuqalisa kumbe asilamali yokuthuthukisa amabhizinisi ethu.
Ababona ngezenotho bathi ukusela usizo lwemali kuhulumende sekwenze iningi lezininzi zamabhizimusi amancane biyeboleka emabhanga amancane aboleka imali ama-microfinance institutions wona aboleka ngentengo eqongayo. Umnumzana Thulani Sibindi othengisa imitshina yokuchola idobi emzini weMbare uthi iningi lalawa mabhanga amancane asebenza ungekho emthethweni.
Ungakhangela ukuthi intengo yalawa ma-microfinance institutions abasiboleka ngayo imali iphezulu kakhulu Sibili, babizela imali engangama-30% awemali abekukwelede yona ekupheleni kwenyanga.
Kodwa abanye abakhulume le-Studio 7 bathe bakhathele ngentengo eqongileyo yencwadi zokuthi basebenze abazibhadalayo kukansila kwezinye iy'ngane zikahulumende. Bathi lokhu yikho ozokubangela iningi lalabo bamabhizimusi amancane bengayibhalisa amabhizimusi abo besesaba ukwazakala. Asebenzela emaphethelweni edolobheni leHarare ezindaweni zeCopacabana abhadala imali ephakathi kwamakhulu amahlanu amadola 500 kusiya kumakhulu ayisishiyagalolunye amadola 900 ngomnyaka. Kodwa lokho ababona ngezenoto bathi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende abe loxolo ekutheniseni amabhizimusi ngoba imali eqonde esikhwameni sakhe yala kufinyela kulandela ukuvalwa kwenkampani eziningi. Ekuqaleni kwayo nale nyanga umphathintambo wogatsha lwezemali nenotho yelizwe umnumzana Mthuli Ncube watshela intatha ezindaba ukuthi uhulumende kuzafanele adinge ngazo zonke indlela zokuthi athole imali okuhlanganisela ukuthelisa uZulu. Utsho lokho echasisa isizathu kungani wakhweza umthelo wokuthenga ngemali yogesi nginani elilibili kukhulu elilodwa i-2%. Abanye abanjengomncedisi Mleya baveze ukungabi nethemba lokuthi uhulumende uzakhuthaza amabhizinisi amancane kulandela imbiko kamnumzana Ncube. OZulu ukhangele ukuthi uhulumende uzafinyeza indleko zakhe ukwenzela ukuthi imali alayo yenele inhlelo zakhe hathi ukuqhubeka eboleka imali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhlaka 22 Mfumfu kusiyafika umhlaka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo, abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlungu abadibana labo, imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ku-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM, 4930 6040, 15460 lagu 1885 kHz ku shortwave.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje ukhuthaze osomabhizimusi bakumanye amazwe ukuthi bazetshala imali eZimbabwe esithi kulamathuba amaningi. Uncube wethule inkuthazo le emhlanganweni weWorld Investment Forum eGeneva kweleSwitzerland, lapho ahlangane khona labo sowabo bamazwe omhlaba bekhulumisana ngendlela zokuthuthukisa amabhizimusi ikakhulu asacathulayo. Ekhuluma emhlanganweni lo umnumzana Ncube uthe kuqakathekile ukuthi ohulumende basekele amabhizimusi la ukuze akhule adale imisebenzi. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ecumula izenotho umnumzana Richard Mahomva ukuthi kuyini umnumzana Ncube angakuthola emhlanganweni lo.
Okokuqala yikuvuselela ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe, ikakhulu la amazwe angaphetsheya esesibona ukuthi uhulumende kaMnangagwa uthi ukufuna ukuxhumana lawo ukuthi yakhe ubudlelwane. Yikho-ke lokhu ngibona kuyindlela yokuthi kuzaqinisa lobo budlelwane obudingwa ngulo uhulumende. Okwesibili njalo ngibona kulithuba lokuthi iZimbabwe idinge amathuba angayenza ukuthi abakwamanye amazwe zamabhizimisi benelise ukubuya eZimbabwe, ngoba siyananzelela ukuthi wathi kusiba lokhetho iZANU-PF yayisithi yona ifuna ukwenza uhlelo lokuthi iZimbabwe is open for business. Yikho-ke esikubonayo ukuthi lolo hlelo alukathi ukuthola amazwe amanye labanye abakwezomkhonoma abathe babuya ukuthi bezotshala imali yabo. Yikho-ke ngibona kuyindlela yokukhankasa ukuthi amanye amazwe labakwazamabhizimusi benelise ukusuka kuya elizweni laseZimbabwe.
Abatshali bezimali laba labo somabhizimusi bakwamanyamazwe ubona bencibilika yini nxa sikhangela isimo esikhona elizweni kwezenotho? Ibhondi kayisilo yini lezinye zezinto ezixotsha abatshali bezimali eZimbabwe?
Ayisikho kona lokho kuphela, ngoba njengoba kathesi izindlela into ezime ngayo kathesi siyananzelela ukuthi kulokuthengiswa kwemali lokuthenga imali emgwaqweni yinto ezingakathi ukulungiswa, kungakhathalekile ukuthi uhulumende lo okamlangako sethe wathi ukuba khona okwesikhathi eside. Yikho-ke lokhu kuyasikhombisa ukuthi kunento ezimqoka ezomkhono uma ufuze ziqale zilungiswe, ezingayenzi ukuthi laba abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe benze ngokunjalo. Kodwa ngakhona lokhu kungalungiswanga, lobu gwelegwele kulokhu kusasekhona, mbone ngazathi kuzasikhathaza.
Hallo ke umnumzana Richard Mawumva, ingcwethi ecubungula ezenotho, ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Namhlanje ku Live Talk uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama, sixoxa ngomkhankaso wemfundiso la ngokulimukesana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele oy breast cancer awareness. Tumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Okay, sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomvikela abakwele Melika bathi amabhomba alungiswe ngekhaya athunyelwa ngeposo iziphathamandla zebandla lamademocrats ezigoqela wayengumongameli umnumzana Barack Obama, lo wake waba ngunobhala wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Hillary Clinton, akasadabukanga aphange abanjwa engakafikiyo lapho akade eqondiswe khona. Uzulu sele emangele ukuthi abachathangelwa ukuthi bangaba bethengisa imali emkambo wensitha, lenye inkohlakalo abangayi ababeyenza baze bavezwa ngosakhulayo othiwa ngumnumzana Asi Lumumba, obephiwe umsebenzi waxotshwa ngemva kwamalanga amathathu. Lumumba uveze amagama eziphathamandla ezine zebhanga le-reserve ezivuke zamiswa umsebenzi zicutshungulwa. Kambe engabe exotshelweni uLumumba? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Bona labo bantu abenza ubugwelegwele kathesi bade bevele bebenza, kodwa ke ukuthi ke ukhitshwe ke emphakathini ukuthi wena lo ugwelegwele according to ZANU-PF kuyabe sekuyikuthi ususilwa kumbe selixabana linalodwa ngaphakathi bese liqala ke ukuvezana ebantwini. Ikanti ke ubugwelegwele lo babakwenzayo kusonto entsha, thina abanye besivele sikhangelele ukuthi njengoba umthuli Ncube sengena uba uminister of finance, okuqala bekumele arifume i-reserve bank, kuqale ukuhamba uMankuja kufakwe ugovernor omutsha, ebesedinga-ke i-staff esitsha. Lesiyana esikhona sivele silobugwelegwele-ke kuliqiniso okutshiwo ngumlumba, kodwa-ke laye kukhuluma ngoba kulama-factions angani adonselana intambo kwezanu-PF.
Ye, mnumzana Mkandla, wena uthini ngalokhu okwenzakala e-reserve bank?
E-reserve bank ngibona ngazani njengesiphala esigcina imali yethu. UMthuli Ncube neuprofessor lo nguye uminister we-finance waphangisa yena ukugijima kakhulu, wathembisa abantu lokhu lokho engafundanga ipolitics in the country, engafundanga ipolitics njalo ezeZanu. He had actually supposed ukuthi khona efundiswe ngepolitics yeZanu, efundiswe ngepolitics yelizwe. Wasegijima wathembisa abantu lokhu lalokhu, kathesi kunzima i-operation laphana mele yenze yes to clean egezise laphana khona lokho kukhulunywayo lapha ngubaba uNdlovu lapho umnumzana uNdlovu. Kuliqiniso ukuthi khona ngawaqala yena wakhupha bonke laphana, kuyafanana nje lokuthi abefaka usecretary omutsha laphana kumbe kubophiwe umsekhi, kube labantu abatsha bodwa laphana azaqalisa labo bona bebebona ibabaziyo ukuthi kwenza njani. After that kwese kufanele auditing esefakile abantu bakhe se auditor kade kusenzwa yena bana izolo lapha kuyaphuma khona sokubuya ama witnesses ababuya sebe witness ukuthi lokho kwakuhamba so lokho kwakuhamba so sabe kuqondile lokho khathesi ke lo uLumumba ukhuphe okuphakathi inside embizeni phakathi kwendlu yikho akukhuphile ukuthi labo bantu bakorrupt labo benza lokhu nalokhu wasekathese besephuma inyawo zakhe besezingaphandle sesiya ngaphandle ilihlo lakhe selisithi ngaphandle ngalo kulobani lobani 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 wase bamkhupha khona lapha ngibone ngazani ukukhupha ukukhutshwa kwalundoda lo kuthiwa nguLumumba lo kuza affecta still ngoba nakasovekela ukukhuluma kuza affecta kuzazama ukuncediswa ngabanye sibili abangahambelaniyo lalokho okwade kusenzakala laphana kuyumuntu yabe ndibone ngazani yena nguye yedomile laphana kathi kulesinye isandla esicathileyo ngemuva
ye okwenzakalayo kokhulunywe nguLumumba lowo kuyatshengisela ukuthi iZANU-PF isidabuka nephakathi labasekela umbutho bese kuthiwa labadebevele bekuZANU-PF iLacoste kamnangakho kukhanyani sokulokungazwani phakathi yikho kokwenza ukuthi-ke uMumba ngaphambilini wayesola umnangagwa namuntu usetshintshile umnangagwa userayithi galabugwelegwele umankuji kawurayithi galabugwelegwele odirector labebobugwelegwele kuyatshengisela ukuthi sokuyi-power politics sokuliwa ngaphakathi ngoba kulo munye umuntu amqambileyo ukuthi uyingxenye obugwelegwele lobo lanxangasebenze e-reserve bank uthe emqambile wabonakala lowo muntu elo vice president e-addressa kwenye indawo so kuyatshengisela ukuthi i-power politics namuntu eyisigebenga kathi uzahamba njani lomsekeli kamongameli esiya-addressa so kuyatshengisela ukuthi hhayi i-power politics thina babe sebesitshela ukuganga kwabo ngesikhathi bexabana kodwa nxa bengaxabani babe beganga bewona bebulala ilizwe bengakuvezi kithi bakuveze emphakathini ngoba sebexabana
ya mnumzana mkandla mpenduke kuwe nxa engasukanga ugovernor we-reserve bank umankuja kungasebenzeka yini
hayi okukhona yikuthi khona yena ngokwakhe umthuli ngamkhuphe sibili umankuja sibili ngogodi ethena nxa engaphumanga umankuja then yena umthuli ka-resign yesu resign ngobana ungcolile lwalo ubaba wathi yena ibhondi nxa lingasebenzanga uzaresayina yena esithembisa lapha umjuru esiya contest ecourti ngalo ukuthi hayi selitshontshela abantu lapha ngakho-ke ulwane wathena lokhu kungakuthe kwehlula mina ngiyaresayina kasafuna ukuresayina but sokwehlula ngalokho-ke ngaphume-ke laphana sibone i-corruption le ukuthi izabuya njani
thiso esingasavumi angazi ukuthi umnumzana ndlovu lalelokugcina yini ongaliphosta
ye elokugcina engaliphosta yikuthi-ke eqinisweni siyakwazi iZANU-PF siyehlulekile ekhosithi thina kakubunje lokho kuthiwa yi-national transitional authority okuzabe kubambile ezomnotho kubambile ezombuso kulungiselele ukuthi kube lokhetho olungasoze lutshontshe njengalolu luthanda kutshontshwa iZANU-PF siyehlulekile ikwanisile ukuriga ama-results e-election kodwa ifinalist ukuriga i-economy njalo sozobenelisa ukuyiriga yikho sithi thina-ke njenge-m d c kababumbeke lokho kuthiwa yi-national transitional authority
lo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa endawonye lohamba lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla abanye abeZimbabwe kwele Botswana sebamukele inyathelo likahulumende lokuvumela ukuthengwa kwezinye impahla zendlini lokudla phandle kwelizwe okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu Martin Ngwenya esekhaberoni kwebele Botswana
ngomnyaka ka-2015 uhulumente weZimbabwe wafaka umthetho ovimba ukungena kwempahla eningi vela phandle kwelizwe esithi le yindlela yokuvikela amafekthali ekhaya ngoba elamandla okusuthisa uzulu njalo kungela sidingo sokuthi enye impahla ivele ngaphandle inyathela elokubuyisela isinqumo sika-2016 emuva sithi abeZimbabwe abaseBotswana balakho uqala ukuthumela impahla ebeyikade ingasavunyelwa ukungena elizweni ivela ngaphandle unkosikazi Emily Dube osebenza eHebron uthi leli lithuba elihle lokuthi baqale ukuthumela impahla ekhaya
kuhle lathi sesingenelisa ukuthumela impahla ekhaya ngoba abantu kade bekhala ukuthi okuningi akutholakali lathi singelandlela ngoba bekungavunyelwa ukudlula ebhoro
umnumzana Nkazimulo Dube uthi ngaphandle kokunceda ukuthi kuthunyelwe impahla ekhaya kuzaba lula ukuthi abasekhaya labo benelise ukungena emadolobheni aseduze afana le-Francistown ukuyathenga
kuyabukeka lokho kwenze uhulumeni ukuthi elifte ibhano namabasic commodities anje yabukho cooking oil cause ezithi we are struggling to get these commodities in Zimbabwe but sokusiba lula nje ukuthi inxa singaziphumela sephandle sibe sizithwalele lezi zinto
unkosazana Sithembile Ndlovu yena ukuthi uhulumeni noma nje enze kuhle ngokuvula amasango kumele akweze isilinganiso semali yempahla evumela ukuthi umuntu ngamuntu angenelayo elizweni i-tax rebate.
Kulinyathelo elihle kodwa kungaba ngcono ukuthi uhulumende akhangele indlela angakhweza ngayo i-tax rebate ukuze abantu bathenge bekhululekile bengesali ijuthi ngoba yona iphezulu ingagcina isenza ukuthi kube nzima futhi ebantwini ukuthi bathenge ngaphandle.
Impahla efana lendlini eyokudla okwakha kanye lokulima lokunye nje okuthiyeneyo sokuvunyelwa ukuthengwa ngaphandle kwelizwe noma nje kungacaci ukuthi umthelo weduty wona uzahlawulwa kanjani. Ngumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisehabron ngwele Botswana. Kwezemidlalo seliphelelwe ngumphako kusigaba seCastellaga Premier Soccer League iqembu leBulawayo City loba nje lenelise ukunqoba eleZPC Kariba lamhla emini. Intathelo zindaba yethu ezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leBulawayo City selibe ngelesithathu eliza kunyulwa kusigaba saphezulu seCastellaga Premier Soccer League loba nje linqobe leZPC Kariba nge-2-1 namhla emini emdlalweni odlalelwe enkundleni eBaba Fields koBulawayo. Lokhu kungoba iqembu elihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalane yeleChapungu libhagabule leHighlanders nge-4-0 okuyimpumela etsho ukuba likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumashumi amathathu lesikhombisa. Iqembu leBulawayo City lona lilemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu okutsho ukuba inani lemiklomelo ngenelisa ukuphutha imidlalo yalonyaka lilalo ekupheleni kwemidlalo ngamachumi amathathu lane kuphela. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leBulawayo City uBekithemba Ndlovu uthi isifiso sakhe ukuba banqobe kuyo yonke imidlalo emithathu abaselelayo.
Ya umdlalo ubungekhulula sebili but iZPC lakhe isonke sikwazi ukuthi i-team idlalayo sebili ibhola elizwayo and ukuthi sihlohle 2 goals kuZPC kuyatshengisa ukuthi abafana sebili bebefuna ukudlala bebefuna iwini. Ngiyabonga abafana bami ngokudlala kuhle nge-effort abayifakayo i-training nemagemini sengani kungaqhubekela phambili kunjalo sisiya ku-3 games zethu lezi eziseleyo siyafisa ukuthi sizwine.
Amanye amaqembu sekusaziwa ukuba sephelelwe ngumphako ngabalisa eleJapan Mine kanye leMtare City Rovers. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leDynamos linqobele iRentals nge-2-0 emdlalweni obusenkundleni yaseRuvaro kuthi emdlalweni obusenkundleni iNational Sports iqembu leBlack Rhinos libe ngujikelobhanqa 1-1 leqembu leNicroot. Iqembu leNicroot ile lihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo lile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu njalo kuzavela ngemva kwemidlalo emithathu eseleyo uba lona lizayala lokhu lidlala kusigaba saphezulu yini ngomnyaka ozayo njengoba kulamaqembu ambalwa ahlezi phezu kwalo elingawahwitha nxa linganqoba kwimidlalo eliselelayo emithathu lifikise imiklomelo engamashumi amane lanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo lwethu lwalamhlanje uthi ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abaloyisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano bayazikhohlisa ngoba kasoze akuvume lokho. Abamabhizimusi amancane bathi kumele uhulumende aqakathekise uhlangothi lwabo lapho sethula i-budget yomnyaka ozayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande sitha sidibaneni ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.